Soko isika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Msanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-MDPT uMnumzana Douglas Muzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections obovulawayo.
Ilanga lalamhla sizobila somali ukuthi the alliance and PT.
Amakhulu namakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula lamhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubona.
Sicela i-government yethu enforce ama-laws wethu o-immigration, bacontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. The government here to deport abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxala umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi? Abantu bakhala ngezano, njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesa ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Yikho ke kufanele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Kufanele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections.
Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Muzora namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by-elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni yamazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano yisiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxisiwe. Asizweni umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri uvese amaswingo lapho ahlanganela abakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama by-elections. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamantshi namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Mahere ulobe enkundleni yebulenjini yeTwitter ukuthi abatsha bebandla lezanu PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadlangankotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle zisithi azafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathela imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebexotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa okhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba wokucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadingi amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela i-government yethu enforce ama-laws wethu or immigration bacontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabebetshengisela laba umnumzana Mario Khumalo utshele Studio 7 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imithetho like higher yes. Akwazeki ukuthi siyophula umthetho ngoba masenza izinto siyabika sitshela amaphoyisa ukuthi abe khona ne-Home Affairs ebe khona so akusiphula umthetho lawo.
Kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka ziindawo loba sekutshisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Sibanda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho loshakela.
Okuyikhona esicabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufaka ezandleni, uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bebakhuphe ezindaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongowamaphoyisa kanye nokadepartment of home affairs.
Izolo umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele ugwasa amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele kungena ezitolo ebuza abaqhatshi ukuthi baqhatshe obani, wathi njalo bekele ukuhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi. Mesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ni Mutuso Kumalo.
Isizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osekubangele iningi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi yiDonetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokuthelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamathumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuvula ingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqele le-South Africa leBotswana. Umnumzana Collins Bando oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha siseduzane le mingcele njengabo Botswana, South Africa, abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale. Kube sekusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokho. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi eminye imindeni ibisidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imimuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusi uthi uZulu sezavakasha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbe uya ngaphi uyazihambela uhambe nge-passport yakho kulokuqumela ngegama. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ilungelo lokuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ivale yonke into. Le mpahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu kwaNdla South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kukhuthaza uZulu uthi ayesaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu la namhlanje kuyinto enhle. Ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbonangani abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le ijekiseni njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja luzulu ezansi emandebeleni ukuthazwa ukuthi ayibhalisela ukuvota lokhu kulandela imbiko eveza ukuthi elizansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha eMadobo Youth Development Initiative ukuthaza ontanga kane lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota
kunje kathesi kule mobile registration ekhona sifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhanyelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise.
Izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo eMatabeleland North zilakho uqunywa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyakubingelela Gande labalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa. Ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani?
Yeah, hayi, siphakathi walukhetho, ulungiselelo lokhetho lwe-by-elections. Phezu kwalo sibili, ubunzima sihlangana labo obuthile. Amapholisa ayasinika imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings, bavika ngayo i-coronavirus leyo. Kodwa-ke hayi, siyaqhuba ama-door to door campaigns, siyawenza lama-meetings, ama-small meetings amanye siyawenza. Udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile. For example, sisiya kwenza i-60th birthday yezapho, sancitshwa imvumo, sancitshwa imvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi senze ama-meetings after that, after the 60th birthday attempt. So udubo lukhona, kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other, siyahlangana labo. Okwekwethuselwa-ke sile case ama-case kumbe 1 or 2 sile case esilalatshani okuke wethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha. Asikayifika khona, angila siqinisekiso lakho, kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi uyavakatshelwa ngabantu be-ruling party izanu bamethusela ukuthi kachiyane lento zezaphu. Kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa, noma singakhankaseli ama-by-elections, sikhankasa nje in general, bekungani kulokhu ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bechiyane lento zezaphu. Kodwa-ke hhayi, abantu abazange bayithuki, baqhubeka besebenza.
Sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, kungani uluhlu lolu aluhambi kahle, kukhona okungani sokutholakele, lina lithini ngakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll?
I-voters roll eZimbabwe ivele ihlezi ibolile. Izeki eyi-responsible ngento lezi icontrolwa ngabamabutho amamenemene ehulumeni. So akusimangalisi ukuthi kuthiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivote lapho abangavoti khona, lento ezinjengazenezo. Kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izanu ilesi ulesiko lokugqila, usiko lokuriga unwabu. Ingwe kayizitshintshi imabala, hlala njalo. Kodwa akutsho ukuthi xa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi, sizaquma kuphela kunjalo. Sizalwisa ukuthi izeki itshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqulele eyokuvota. Silwisele ikakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe.
abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele. Hhayi akusethusi lokhu kodwa siyalwisa, siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha. Akumele kuhlale kunjalo, i-42 years isinde kakhulu kanti kumele into zikwazi ukutshintsha. Ngiyabonga ithuba engiliphiweyo Studio 7 ukuthi engikhulume labalaleli. Ngiyalibingelela abalaleli, ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke maZimbabwe amahle. Siye busy sikhankasa lapha, sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kaMashi. Sithemba, siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile, kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo, ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councillor angu-7. Sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo. Sinethemba, akuso sifiso sodwa kodwa sinethemba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka, kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu, abantu bayenyanya izano kathesi. Okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo, ungabe lapho esiyakhona ngabe ungaphi. Abantu bakhala ngezano lobubi bayo, njalo bayatsho lokuzimisela ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Yikho-ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections, izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo. Ngiyabonga abalaleli. Izaphu izaletha ukuthula, izaphu izaletha ubuntu, izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubonayo khathesi. Abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo. Siyabonga abalaleli.
Lo-ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, ebesiqoqa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Siyabonga Chris. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa noLawrence Zanta oweqembu leUmkhathi Theatre Works, okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamaNama Awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizwe lami nginguLawrence Banda, ngisebenza leqembu uMkhathi Theatre Works eliku-East Square eNjove woBulawayo eZimbabwe. Ngizizwa ngilokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola i-nomination ye-Outstanding Female Dancer kumaNama Awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngibambe isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola i-nomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ungowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba wapi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emulini kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi sengenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egoli uyasebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts, nabacela ukuthi bazali ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuphefoma nje khona lapha eduzane, sagcina uNkulunkulu sesivulelela ukuthi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria, sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sebekungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu, into yenzayo yinhle. Ngiyembile ama-videos ngezinto esizenzayo, ngibuye mbafakele lapha bebone ku-TV. Abathole abanye sebehlengezela inyembezelo ukuthi hayi into le engiyenzayo yinto enhle kakhulu. Yakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngaphi kumbeni ngaphi loba ngibuye esikhathi bani, babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini, bayangizwisisa, bayangisekela. Loba lapho kuyabe kukubi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke, kulezi khathi zokuthi uyakuthule. Kodwa-ke bayangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze ukwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali. isifiso sami ngilazi ukuthi nga kuyenzeka ngingene even emathweleni izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko la ngemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngathi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosichikicha, umdadada, amantshomane, osana. Asingabala eminingi kakhulu, kodwa nale esikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqaleni sasemncane, ngisase-primary school, lapho engajoyina khona i-drama club, sasihlabela, sigida, si-acta. Njalo kwakulama-group afana labo sadalala, yiba besivakatshele ezikolo sisafunda. Bebenze khona lokhu futhi esasikwenza umadrama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda isecondary yami, sengilalela manje sekulabo iyasa, ngasangithola ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi? Ngase ngithola umama utholakele eNdlovu ongiwangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Yikho bengaqala khona ukungani ngiyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini emkhathi. Kuthi kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ukugida, u-acta, iphoyemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi uMateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha, mbo lapho yohluleka khona, bahlala bekhona. Hayi, yenza so. Nxa sungani sulahleka, hayi, uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami. Yikho lakathi esingithola i-nomination enama award, which is a national event. Ngilokujabula kakhulu and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi la ngomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le-best dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Douglas Monzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections kobulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe ntshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxela umnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu, yena othi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekele Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Ngibonga ngoku ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.